ukuchisa kwelanga lomoya omnengi kuqhubekela phambili ngalinyanga kaZibandlela enyakatho emaNdebeleni osekubangele ukuba izilimo ziqale ukuswaba zisitsha zicina zidliwa izinanakazane kulandela ukungani kuhle kwezulu ezweni. Umqondisi wohlangothi lwabalimisi olwe-Agritex enyakatho yemaNdebeleni uMnumzana Dumisani Mbikwa Nyoni uthi bake bazisa ukuba izulu liyakuna likhayela njalo abalimi kumele balime indima zithiyana ezokuhlanyela ikakhulu ezenyawuthi lamabele.
Izulu besike sakubika ekuqaleni kokulima kwalomnyaka ukuthi sikhangelele ukuthi lizakuna likhayela ukuthi kuyabe kugiliza. Saxwayisa abalimi ukuthi kasilimeni indima zethu zithiyane isikhathi esihlanyela ngaso ukwenzela ukuthi nxa izulu lingasani kuhle indima ingatsha enye ingasiphilisa. Sabuya saxwayisa ukuthi asiqiniseni indima yamabele lenyawuthi ukwenzela ukuthi nxa izulu lingasananga kuhle yikho siyaphephela khona njengoba nakuyizilimo ezimelana lokoma.
Ethi izulu liqhubeka liseqa ukuna njalo kuba imikhizo engabi lomdaka osekubangele ukuhlukuluzeka kwezilimo eseziqala ukutsha. Ethi kumqotho ukuthi abalimi sebeqalile ukukhala kulandela ukungani kahle kwezulu.
Osokusenzakala-ke kathesi ukubana lokho singene kuZibandlela siphuma kumpalakazi uDisemba izulu lokhe liseqa line laphana njalo nxa lithe lana kuba yimkhizo engabi lomdaka oba khona isikhathi eside. Lokhu yikho sokusenza-ke ukudila. Sibuye sinanzelele njalo ukuthi nxa izulu lingekho ngendlela kumbe lingani ngendlela esikhangelele ngayo isilimo sethu siyafuba. Ubone umumbu usukhahlela ungaphezu kwamadolo kumbe ukhonapha nje ekhalweni okutshengisa ukuthi isikhathi sawo sesihambile.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalimi eZimbabwe National Farmers Union enyakatho emaNdebeleni uMnumzana Dennis Ngwenya uchaze ukuba zonke iziqindi zabo izilimo seziqalile ukutsha njalo okwamanje akuthembisi emasimini.
Isimo sesimilo sesemakhosi emasimini asikho kuhle. Almost sesakhiwe yakhulu lamabele ade sesiye kusitshi le ekhathini nemithi yokutshakaza akathembisi. Mhlawumbe izulu maybe lingaqalisa ukuna expecting to over the unit even when it's up na bazalanga lapho ngokukhiza sacabanga ukuthi imithi kasesesiyaman ngingabakhona zabangakhona. So generally hayi isimo sibi almost yonke ama-district amarepoti kwatholayo ukuthi kuyaqala akuzaphezuza ukuthi akungcono kulokuya kwezinye indawo.
Evumelana loNgwenya isakhamuzi senkayi ukhansila kufakweze uNcube uthi iviki ingaphela izulu lingananga bazahle bacele usizo lokudla kuhulumende ngoba izilimo eziningi azisathembisi enkayi.
Izilimo enkayi sezisitsha inkayi yonke njengedisithi izilimo sezisitsha izulu elicine ukuna licine ukuna mhla ka 1 January yilo izulu elingathi line okubonakalayo nalo izulu lakhona lanisina ngesiqhoxo ukuthi omunye umumbu laliwubulala. So isimo sesivele sesisibi kakhulu ukuthi nxa izulu lingasananga for the next okwensuku ezimbili ezilandelayo vele inkayi sokuyirayithi sokuyindlala sibili esesizacela uncedo kuhulumende ngoba akusena lutho oyasolisela emasimini.
Izulu lokhe umnyaka uqalileyo phose izwe lonke lina likhifiza osekuthiye izilimo zithile ezinye sezidliwa izinanakazane ngenxa yokusilela kwezulu. kulandela ukuguquka komumo womkhathi izikhathi zokuna kwezulu lazo kazisazwisiseki osekuthiye abalimi besebunzimeni ikakhulu abalima ngamanzi ezulu. Abalima ngokuthelezela labo babhekane lodubo lokuhamba kwamandla kagesi njalo ayadula okugcina kubangela ukuba abanye babo bathelwe izilimo ngoba injini zingelamandla kagesi wokudonsa amanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi, ngingu Anastasia Ndlovu.